intsha, so ngibona ngazathi ukuthi intsha ingabe ikwenza ingela abadala siyabe singaqinisanga, ngoba ngomgqibelo umnumzana uChamisa ukhulume ngokuthi uzake yawathatha lawo mahhofisi. So ngibona ngazathi intsha iyenza ilosekelo lwabadala bebandla lelo.
Ngokubona kwakho lokhu okwenzakalayo kungaba kulesandla seZANU PF phakathi yini njengalokho okucatshangelwa ngabanye?
Sobala ukuthi ekuxabaneni kwabo iZANU ilesandla esikhulu and ihlezi ingumxabanisi. Uzathola ukuthi kanenginengi kuyathiwa imali enengi iye kugatsha lwe-CIO. I-CIO kanenginengi imali leyo yiyo ehamba isiyathenga abantu ukuthi bengahla amabandla abe divided. Yilo elilabantu elingenisa abantu balo ukuthi bedala ukuthi kuchitheke. So kungazake kungethusi ukuthi bakhona asebebanjwe yi-CIO, bakhona abangabe besebenzela mbeni besetshenziswa yisitha. Lokho kudawutheki.
Ubona uyababona yini uChamisa loMakhuphe behlalisana phansi bekhumisana umlotho?
Bona bezimisele ukuthi bafuna ukukhulula abantu beZimbabwe, kungayisho ukuthi benza into zezifiso zabo. Akukho kungabamisa ukuthi behlale phansi. Okungabehlula ukuthi behlale phansi yinto eyodwa, ukuthi babe bethethe imali yesitha. Ukuthi bahlala phansi bethini, lo banika imali uzababuza ukuthi lenzani. Kodwa uma kuwukuthi genuine ikungazwani kwabo boyi-2 nokuthi kungela mali yesida, ayi bangahlala phansi bexoxisane bebonisane. Amboni into enzima, kodwa uma kuwukuthi kule mali yesida kuyazila ngoba omunye engafa.